Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Namhlanje ekuseni ngolwesihlanu mhlaka 21 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje ukusilela kwepetrol ledizili kukhanya kulokhu kuqhubekela phambili njalo sokubangele ukuthi abemchova bakhuphule imbadalo yokuyigada kwamanye amadolobho agoqela elebulawayo.
Kulusizo kakhulu ngahamba ethawuni kokubona khona ukuthi kunzima ohamba umabhenki abantu bagcwele phansi babutheni batheze emfundweni abakwazi bayenzini uye umabhasi abantu bamile bamelele imithofu engekhoyo bayafuqane emarolini hayi
mfowethuabanaelikunzima lithi isinqumo sokutshengisela izitaladini esethulwe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana nesentshamisa ngolwesithathu ayisiso sebandla kodwa sithethwe sivelwa kuzulu mathupha obalisa amalunga ibandla labantu abangasekeli uhlangothi abathi sebekhathele.
Akutholile ebantwini ukuthi lowo msebenzi kasomsebenzi womuntu oyedwa kumbe abantu ababili kumbe ebandla elinye umsebenzi weZimbabwe njalo akutholileyo ukuthole kuzizalwa zezimbabwe nakubakhokheli bebandla le-MDC kumaprovinsi nakuzigaba ngezigaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ukusilela kwamafutha ipetulo ledizili kulokho kuqhubeka njalo sekubangele ukuthi abemchova bakhuphule imbadalo yokuyigada kwamanye amadolobho agoqela elebulawayo. Imchova layo iyaselela edolobheni leli ngoba iyabe ifolile endwendweni zokudinga amafutha wona angatholakali lula emagalajini. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxa lomqondisi webulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni ngalolu daba.
Abantu bayehluleka ukuthi bagade imoto zokuhambisa besiye ezindlini besemsebenzini ngoba eziningi zikhuphukile amaprayizi or intengo ngikhuluma kunje ngoba kula amafutha okuhambisa. So abantu abaningi sebegade amaroli omama sebegade amaroli nezigedi yikho osekufike elizweni kuzinga lokudubeko sokukhona. Akulanto ekhona ehambayo izinto zinzima abantu bayadubeka. Kulusizo kakhulu ngahamba ethawuni kokubona khona ukuthi kunzima ohamba umabhenki abantu bagcwele phansi babutheni batheze emfundweni abakwazi bayenzini uye umabhasi abantu bamile bamelele imithofu engekhoyo bayafuqane emarolini hayi mfowethu labanayeli kunzima uyafisa ukukhala nxa ukhali lenzakala elizweni.
Sebebhadalisa malini abemthofu?
Umango ongaba yi-78 kilometers sekubiza o-$7 or 7 pounds yokusuka lapha usiya sithi usuka etown usiya kubonketa 8 babiza o-8 pounds 7-8 pounds nxa usuka lapho usiya bo-Cattleburg babiza o-10-15 pounds nxa umchova ungasawubambanga uvele etown ungagcwali kuthi awuhambe. Namhlanje mina ngilawo nto engikhuphe nabo abafika phose 3 abafike etown ngama-past 9 to 10 belinde ngabo-7 beswele imoto zokuya hambisa edolobheni bekuthi bayafika emsebenzini. Izolo bengikhuma nomunye ngitshela ukuthi khona na i-trip yabo yelanga isiyi-60 pound cash kumele babenayo njengemuntu uzibagade everyday kumele baspende 60 pound ukuze babuyele endlini bonke bayelala. So ngelanga 2 days bafuna 120 pound ngina manama sebefuna 160 pound or so in 3 days okuthi kulo kunzima balulele kunzima kakhulu isikile elizweni into azimanga ukuthi siqinisele singathi yanamanga sithuselane siye ngane kodwa izinto zenzima elizweni.
Amafutha ezimota wona othi ayasilela kabambeki vela kula magaraja lamafutha?
Akula kobulawayo kuthi angibhodile mina ngiwadinga la mafutha lami njengomuntu otshayelayo. Ngibone umzila owodwa akade use enokuzini edolobheni esezikini edolobho laphana kuJoshua Nkomo noNasinga noThelu, yikho lapho tena waphutha khona indawo zonke bekome qha akula azikunzima mfowethu. Ngabe nje ukobulawa ngabe uyabona kunzima amafutha kawakho enteleni singathi anamanga ngibone ikhoji sibona naye fuel station to improve ngamanga lana kunale zayenzakala bebe saying that for so many years bekamafutha ezabakhona but ke sidibeka challenge nzima kuhamba nzima sifila nzima ngamanga konke lokho badlala ingqondo zabantu nje ngamanga onke la.
Lo mnumzana Michael Mdladlandiweni, umqondisi wenhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association, obekhuluma icingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Ivandla leMDC lithi isinqumo sokutshengisela ezitaladini esethulwe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana nesentshamisango lesithathu ayisiso sebandla kodwa sithethwe sivelwa kuZulu Mathupha obalisa amalunga ebandla labantu abangasekeli uhlangothi abathi sebekhathele ngokwehluleka kukahulumende ngakho bafuna ukutshengisela. Leli bandla lithi lokho kuvele kuhlelo olwenziwe ngumnumzana Chamisa olokubhodabhoda ngezigaba zonke zelizwe ezilichumi ebuthelela imbono kaZulu ngenhloso yokuphuma lesisombululo kungxaki ezibhekane lelizwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumelisi kamnumzana Chamisa umnumzana Nkuleleko Sibanda ngalolu daba.
Umongameli uPresident Chamisa ubeke ukuthi usebhode ngelizwe lonke wangena zonke indawo wakhulumisana labantu abalandela ibandla labakhokheli bebandla wabuya wakhulumisana njalo nezinye izinkonke izinkokheli zezigaba nezigaba. Ubeke ukuthi akutholileyo ukuthi uZulu weZimbabwe ukuthi yena kufanele ngomnyaka ka-2020 kube khona ukusetyenzwa kakhulu ukuthi sifake uhulumende wabantu ozakhangela izindaba zomnotho welizwe akhangele njalo izindaba zokuthi kube lohulumende ophuma ebantwini nokuthi kuhlonitshwe ukhetho luka-2018 njalo kulungiswe izindaba eziningi ezikhangelane nokuthi kungenziwa njani ukhetho olulandelayo oluzabe lunokuthula njalo kungela kuntshontshelana njalo lokuthi abantu bezimbabwe bafuna umkhonomi ophilekayo kwasokuthiwa khona ngabantu bezimbabwe lokho kufanele kulungisiswe loba kuthisa phansi kumbe kuqanda phezulu ngendlela yokuthi akukho okungenziwa ukuthi abantu bezimbabwe baqhubekele phambili besihlupheka kangaka. Kufanele lezo zinto zilungiswe ngalo umnyaka esingene kuwo. Ngakho wasesithi ibandla labantu bezimbabwe bonke nje ngokubambana kwabo bazalungiselela ukuqhubekela phambili belungisa ilizwe labo.
Uchasisile ukuthi injongo yakhe izafezwa njani.
Injongo echasiswe nguPresident uMongameli uNelson Chamisa ngeyokuthi ayisiyo yakhe injongo kaZulu weZimbabwe, ngakho izafezwa ngamahlaba ezulu njalo iqhutshelwa phambili ngabantu abakubandla nabantu abakho kubandla ngoba akutholile ebantwini ukuthi lowo msebenzi ngasomsebenzi womuntu oyedwa kumbe abantu ababili kumbe webandla elinye umsebenzi weZimbabwe njalo akutholileyo ukuthole kuzizalwa zezimbabwe nakubakhokheli bebandla le-MDC kuma-province nakuzigaba ngezigaba. Lokho kutshengisa ukuthi ukuzimisela sokukhona yikuzimisela kwabantu beZimbabwe ekuthini ububi lobo lokude besikubo sobufanele buphele sebuqede okwesikhathi esilandelayo eside kakhulu. Bathi bona ngesilungu enough is enough, sokufanele siqale katsha iZimbabwe siyakhe ngendlela ebukekayo njalo ezenza ukuthi izimpilo zikaZulu weZimbabwe zibe ngezinhle.
Kudaba lokukhulumisana lamanye amabandla ikakhulu ibandla leZanu PF kuyina kutholileyo kuZulu.
UPresident Nelson Chamisa uhambe wabika kuZulu weZimbabwe ukuthi yena ubezilungiselele kakhulu ukuthi akhulumisane leZanu PF ukuthi kulungiswe izindaba ezisupha iZimbabwe kwezomkhonomi, kwezepolitics nakuzo zonke izindlela zezimpilo zethu kwele Zimbabwe. Wasethola ukuthi njengoba iZANU PF inokulwisana okukhulu, kukhanya ingani akula uvumelana phakathi kwebandla leZANU ukuthi ukuthi bona bangabuya yini etafuleni ukukhulunyiswane. Kukhanye ukuthi ngaloyo hlobo uPresident Thamisi ukuthi hayi, nxa befuna ngibamelele ngoba mina ngikhetha ukuthi kube nokuthula kungalakulwisana. Njalo ngikhetha ukuthi nxa kuyikuthi singathola ukulungisisa isilizwe leZimbabwe kungabanga lokulwisana lokugijimisana, ngithembisa ukuthi kube njalo.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Sikhumbula ukuthi lilanga leRobert Gabriel Mugabe National Youth Day, ikhefu eliqondana lelanga lokuzalwa kwaye ngumongameli weZimbabwe kusukela ilizwe lithola uzibuse umnumzana Robert Mugabe. Kule micimbi eminingi ehleliweyo namhla ukunanza lelilanga elijonge ukuthuthukisa inhlelo zabatsha. Idolobho lakoBulawayo likhangelelwe ukwengezelelwa amabhasi yenkampani yoSupco kulandela ukufika kwamanye angamachumi ayisithupha lanhlanu i-65 ngempela sonto edluleyo. Amabhasi la akhangelelwe ukusiza iningi labantu elingenelisiyo ukubhadala imali ephezulu emichoveni. Ngolunye udaba, umzimba kalo owayegcina indawo yokuziphumulela eLodge eMatshamhlophe umnumzana Edwin Ndelelo Nyathi utholakale usonakele kwezinye izindlu kulendawo ngomunye obehlala eduzane laye. Umndeni wakhe ucabangela ukuthi mhlawumbe obulewe ngomgqibelo odluleyo. Utholakale elenxeba esiphongo njalo izandla zakhe zibotshelwe enyaweni lwakhe lwenxele. Amapolisa adinga ongaba lolwazi ngalolu daba ukuthi abazise ukwenzela ukuthi kwazakale okwenzakalayo. Iloji le ekoBulawayo ibingasasetshenziswa njalo umnikazi ongudokotela utshele iphephandaba le-The Chronic ukuthi yayingeyomkakhe owashonayo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo solucele uncedo kungcwethi kwezamasiko kanye lenyangeni ezelaphayo ukuthi zincedise ukuxotsha imikhoba esithwalise ababalisi labantwana entenjane primary school ebulilima amagabha avuzayo. Umqondisi weMathebeleland South kwezemfundo umnumzana Elfias Masukume uthe lanxa kungelabufakazi bemikhoba ngemitshina yanamuhla iscience kodwa kusoze kuthiwe kayikho. Uthe inyanga sizaxwayisa ukuthi kuxotshwe njani imoya lokunye okukhathaza ababalisi bona asebebaleka kulesi isikolo. Umnumzana Masukume uthe lokhu sokwake kwenzakala esikhathini esidluleyo kulesi sikolo sentenjane, ngakho kufanele kudingisiswe ukuthi kwenzakala njalo eGohole. Uthi kwenzakala njalo eGohole School leminda lapho izinto ezazingabonakali ezaziphosa amatshe emadomu. Kodwa eminda kwatholakala ukuthi ngabafana abangezwayo ababejikela amatshe emadomu amankazana. Umbalisi wentenjane okhulume lephephandaba le-Victor Chronicle uthi uzwa inwele zakhe zisukuma ngezehlakalo ezithile ezobuthakathi kulesi isikolo njalo uvuka nsuku zonke elele phansi embathisiwe yena ebelele embhedeni. Abanye ababalisi bathi bafica izitsha zabo zigezisiwe ekuseni, abanye befice izinto ezingaqedakaliyo ezifana lezigogo zembuzi. Omunye uthi ulala ezigqokele isigqoko sangaphansi kodwa nxa evuka ethole sesiwatshiwe sachaywa ecingweni. Bathi abasabuyeli udaba lolu luze lulungiswe. Uhulumende uthi inyanga zakulesi sigaba yizo ezizaxazulula lolu daba. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp. Silikhumbuza njalo ukuthi siya live streama kuphepha lethu le kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele. Thank you.
ngibingelela abasakaza abahle abalodumo abasakazayo hlele ezilohlonzi ngikhuluma ngalo umumbu ukuthi wawuthengiswa eDRC ye uthengiswa ngecheap price right bakubona bakukhuluma kula action ethathwayo kanti kubotshwa banjani kubotshwa bangalazo ziswe ezinkulu yini abalezi zenzinkulu hhayi kamvela izwe bani lelili emakhaya lapha siyadubeka la asidli lutho sidla inqoqo zomlomo kodwa umumbu uyaphuma uye-DRC athathele umgabaumgaba wayengcono lo sehlulekile abantu bakhe bamhlula sibili bazenzela umathanda so kuthiwa ngama-election uzabona kubuya izinsaro lerayisi lani abantu sebekhohlwa ukuya ukuthi udubo lwe-5 years lukhona bebe sebeqalisa ukuya njani ukuvotela futhi udubo 5 years irayisi leyo uzayidla 5 years intsaro lezo zikunceda ngani ngomva kwalokhu zeze umuntu esekhala hey izinto ziyadura hey uhulumente lo wafakwa ngubani ngamachegu lezalukazi ake liyekile into yenu zalukazi la machegu ye ngufana wasekhezi usofa sonke kombongolo ekhezi ngiyabonga Studio 7
ye lo okhulumayo umntwana wenhlabathi ophuma ejawunda kodwa ekhulume lapha ejosa kwelasemzansi endaba yegugrawundi angaze ngizwe mina kuthiwa umuntu owadala icala wabulala abantu wenzani wenzani kuba uhambe 20 inkomo zabantu kubesekujika kusaza kuthiwa hhayi wena zithonisise icala leli ubuye uzigwebe yabona nje maulindebele uhlale ucabanga ukuthi indaba yegugrawundi izolungiswa ngomnango wakakhohlwa ngabe sekunemali ezimbabwe ngaba kukho loku kuthiwa imali isemafonini ye kunjaninjani into zikhuphuka everyday hashem umgabo wayengcono mpela noma wabulala abantu wenzanwenzane ngiyabonga
besicela ke lapha ukubana lo hulumende sele zithembiso eziningi kakhulu lokhu ezithembisa abantu kungafezeki so sibe sicela ubana lo hulumende manxa leli lizwe limehlula akadedele abanye kusinakudedelwana ngoba ngeke sibe le nguquko kumbe inqubekela phambi lokhu esisala sithoniswa emgodini kube kanti ke abantu kufuze bekhangelele ikusasa labo sabantwana bafile emagoli e-South Africa khona kungenxa yesimo salapha ekhaya beyahlupheka abantu ngaphandle kwamazwe apho kodwa kungenxa yesimo salapha ekhaya sicela ukuthi babaguqule batshintshe lo mqondo bahamba ngabeke besezandleni zabantu nje abantu abazinkokheli zabantu
mina ibizo lami undodana Ndlovu ngibe enkaya egoli ma ngukuthi igovernment ingakwenza lokuthi ivule ikakhulu ukuthi imsakazo kube nemisakazo ezimbabwe ukuthi njengegoli lapho ukuthi turuthi kunolimi lwesizulu nalo luzimele lodwa ulimi nolimi luzimele lodwa kuzayenza ukuthi imathebuleni la idevelope kakhulu futhi ngoba lokubambana kuzoba lula ngoba siya sinomsakazo osibambanisayo thina njengamandebele ungabheka kwazulu babambene kakhulu nganxa umsakazo wabo uyabona ungabheka emaswatini lokhu ngezindlela emavendini babambene njalo futhi singakontrolwa igovernment ikakhulu lezi zepoland lezi mna ngubona kusizana utshona bedlalisa imali kuthiwa ye baphuma bayakulungisa indawo zokukhuluma nabantu base-europe bedlalise 4.something million it's useless lokho ngoba yona sizikhulumele ukuthi ayinanto eyikhanselayo i-europe so manje kusekulungiswane abahlale phansi bechume nje bezame ukuthi besuke nje embusweni kulunge kungena abanye singelathi sibuzwe ngabantu esizabe sinosey ukuthi ilizwe leli salivotela hhayi ukuthi kuhlala kuthiwa selathathwa ngegazi kambe kuze kube nini kungele gazi hawu
uthembele hlokwandlovu solo-ke nje ngimamela kukhulunywa ku-Studio 7 abantu bafona abanye bayaqhamuka namakhomenti abakhomentayo abanye nje babuya nale mbono ababuya na ngizoqala ukukhuluma ngeleli icele lethu lemandebeleni asibhekwa njengabantu ezimbabwe sibhekwa like iy'nyamazana ngazi ukuthi yiphi inyamazana engayibiza ngoba manje sithanda ukubheka ezitolo akusenalutho oluthengwayo kuyadula phinwa ngokuthunyelwa ukudla kuyabuya kugovernment kuqala kufika ebantwini bona laba abayibo abathenjwe bona la esonini yibo abantu abaphilayo ngoba ma ungabheka ku-Studio 7 most of the people abakhulumayo zimathebelelen side still the same umgaba engize ngithi bekangcono ngoba noma bekacindezela abantu awukaze kwafika kule party eyenzeka manje like eyenziwa ngumnangagwa ngoba so le nto le iyasihlukumeza kakhulu ukuthi into eyenzeka ezimbabwe kuphela mazokutheni kumanje i-South Africa nayo igcine iphakamisa izandla ngoba most izizalwane eziningi ngezezimbabwe and ma unga-check amagama ahamba phambili ngamandebele.
Engikhulumayo ngumthabisi moyo ozalwa eflabhuzi embawulo. Ngikhuluma le ndaba ngibuhlungu kakhulu ngento eyenzaka ezimbabwe. Ngizobathi kube kune-strike nyana nje eHarare le. Kuleso strike kugcine sokushaywa abantu nokuvinjwa kwabantu ngenxa yokuthi abantu bezama ukulwela amalungelo abo nokubonisa upresident ukuthi silambile sikanjani kanjani njengomfana omncane nje ongenaseki kwi-government. Into engiyicelayo ukuthi ma i-government yakithi yehlise ulaka ikwazi ukulungisa izinto ngendlela e-right, hhayi kokushaywa kwabantu. Ma kunento ehamba wrong oyenzeka wrong bakwazi ukuhlalisana phansi nabantu babonisane nabantu ukuthi kumanje sibhekane nesimo esiso sizame ukusolva ngendlela esiso, hhayi ushayana nomuntu. Umuntu ukhuluma into ayibonayo because uyi-one ngeke ulirane ilizwe ungena omunye umuntu ozokubonisa ulindoda buka lapha nalapha kwenzakala ini behlise uswazi bengafaki kakhulu uswazi ebantwini because abantu bagcina bengase.
Lawa-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lieneliswa ukusithumela amazwi enu kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Uyazirekhoda nje kungabi kude kakhulu kwenzela ukuthi sinikela wonke umuntu ithuba, njalo kungabi la mazwi akuthuka kumbe awenketabichafi. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ingxabano phakathi kwelizwe leTurkey leRussia iyaqhubeka kulandela ukubulawa kwamasosha amabili eTurkey ngamabhomba endizamtshina zeSyria. ELeRussia elisekela eleSyria lethesa eleTurkey icala lokusekela amalwecatsha aseSyria kulelo lizwe. Lokhu kwenzakala inkulumo phakathi kwamazwe amabili sezimisiwe ngenxa yokwenzakalayo. Umongameli Salva Kiir weSouth Sudan nomkhokheli webandla eliphikisayo uRiek Machar babonakale bebonke esigodlweni salelo lizwe eJuba ngolwesine, lapho abagcizelele ukuthi lanxa kube le ngxaki ezithile ekubumbeni uhulumende womanyano sebeze bavumelana ukwakha uhulumende wesikhatshana kungakafiki umgqibelo. Umongameli Kiir utshele intatheli izindaba ukuthi usedilizile uhulumende obekhona wesikhatshana ngolwesine, njalo uzakhetha abasekeli bakamongameli abahlanu ngolwesihlanu njengokwavunyelwanayo. Okwenyanga ezedluleyo uhulumende weSouth Sudan lababengabahlamuki babengavumelani ngenani lezigaba kulelo lizwe. Umongameli Kiir esithi zibe ngamachumi amathathu lambili 32, umnumzana Machar esithi zibuyele ekubeni lichumi njengakuqala. Wavumelene ke ukuthi zibe lichumi ngeviki edluleyo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sicubungula ukuthi uhlelo lwengxoxo-mpikiswano ezinjengalezo eziqhutshwa eMelika ukukhankaselwa ukhetho zingasiza na kweleZimbabwe ukukhetha umongameli olohlonzi. Sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Ngokuswelakala kwenhlanhla kasikafiki kulelo banga ngoba ingathi umhlabathi wethu kumbe i-level ground yethu kayilingani ezintweni eziningi, okungangokuthi i-media yethu kayisakazi ngokufananayo ngabantu laba abakhokhelayo. So kasikafiki lapho sibile ukuthi labantu abaningi basajayele ama-slogan ukuthi phansi lobani, phansi lobani. Anti yabona ubani kabulawe nxa anti yabona akukafiki kuleli ibanga.
Kuyukuthi umnumzana Chamisa lo mnumzana Mnanga kwabama phambi kwabantu babachasisela ababeza kwenza inhlelo zabo zonke, kwakungacaca ukuthi ngempela omunye kakwazi ukuthi uzakwenza.
Kwakungaba sobala sengitsho wonke lama candidates ayekhona, uNkosana Moyo uNkosana Moyo wayesitsho kakhulu ukuthi abantu kababuza abantu babo, ezama ukufundisa ama-voters ukuthi buzani nama-candidates ukuthi afuna ukwenzani, alombono bani. So kanti laba abanye labo babe senza izilogani zebandla labo. Angithi yabona lokuthi chisa mpama kumba abanye bethi bona you know
hayi akezakala kodwa sesikhangela izizalwane zezimbabwe ezihlala lapha emelika zona zile ndaba yini lokwenzakala kwezomumo welizwe kwezombusazwe ziyavota yini
ye kuleli lizwe sibile ngibazi abaningi hayi bayatshiseka sibili befuna ukuthi kube lo tshintsho kumbe kube bakhethe lowo muntu abafuna abamfunayo bayatshiseka sibili abantwana ngazo kumbe ukuthi sisuka endaweni engani ilo ilodlakela entweni zokuba ngazo so sibuya lapha sibili sifuna ukuthi sizwakale ukuthi sikhona ngendlela yokuvota nxa sesithola amaphepha khona.
Kuba liqiniso yini ukuthi abantu abansundu balandela kakhulu ama-Democrats kulama-Republicans?
Ye, kuliqiniso lokho sithi abantu abansundu ngemvelo balandela ama-Democrats ukwedlula ama-Republicans. Kodwa isimanga yikuthi nxa ukhangela imbhalo zabona ukuthi ama-Republicans yiwe awakhulula abantu ukuthi baphume ebugqileni ebeslavery kodwa ngokuya sokutshintshile ama-Democrats yiwo sekhanya semela amalungelo abantu ukwedlula ama-Republicans
kodwa abansundu abalapha bakhanya lokhu bethanda ama-Democrats ama-African Americans
ye kakhulu lanxa abanye besithi bona ama-Democrats ayaphonga ukugqila abantu abansundu abasebenzise angaze abasabanika lutho kodwa ke ubone abantu abansundu blokhe bugxile kakhulu kubandla lama-Democrats.
Lowa ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909. Ke sizwe ke umculo wejahala kobulawayo u Cooksman esithi banolila hi remix phela achiye kamoyi. umculo ka Cooksman esithi vanoli la olivalelisayo ke yimi usithandekile emhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi ikholise ikhefu le Robert Gabriel Mugabe National Youth Day namuhla.